indikimba yombukiso womnyaka ozayo ongowesibanga samachumi amahlanu lasificamine mibili 58 ulesihloko esithi harnessing linkages for industrial development. Umqondisi wenkampani ye-ZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu utshele iStudio 7 ukuba ngezinye indlela lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekithali akobulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambana lamanye amazwe. Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi basebenza gadalala ukuthi umbukiso we-ZITF ka-2017 ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imitshina lezinye indlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Amalungiselelo awe-ZITF aseqalisile njalo aqhuba kuhle kakhulu. Umbukiso wethu uzaba khona mhla ka-25 kusiya ku-29 kuMabasa eZimbabwe International Exhibition Center kwaBulawayo. Indikimba yombukiso wethu lonyaka sithi harnessing linkages for industrial development. Ngezinye indlela sithi silokhu siqhubeka sikhangela ngokuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekthali ethu ngokubambana lamanye amazwe. Sisebenza gadalala ukuthi umbukiso wethu ukhule njalo ukuthi silethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imitshina lezinye indlela zokuphathisa ukuthi amafekthali ethu avu. Sesiqalisile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze azobukisa.
Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi sebeqalile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze ezobukisa njalo bayathaba ukuthi labo asebekhulumisane labo bathi bazabhalisa ukuzobukisa kumnyaka ozayo njalo bayethemba ukuthi amanye amazwe lawo azabe ebhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu akuqala mhla ka-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe engawebhizimusi njalo bazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 lo-29 Mabasa.
Siyathaba ukuthi labo esesikhulume labo bathi bazabhalisa. Silethemba ukuthi lamanye lawo aseleyo azabhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo amalanga amathathu awokuqala ku-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe ngawamabhizinisi njalo sizavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 no-29 Mabasa. Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo siyakhuthaza amankampani wonke ukuthi abhalise masinyane. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizinisi iZimbabwe iZITF International Business Conference. Mhla ka-27 Mabasa sizabe sibonisana ukuthi amafekthali ethu singawavusa njani. Sihlangane labe-ZI sibe sesisuka lapho sisiyadlala igolf eBulawayo Golf Club.
Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo inkampani ye-ZITF ikhuthaze abamakampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimisi iZITF Business Conference. Mhla ka-27 Mabasa iZITF izabe ibonisana labamafekithali ukuba bangawavusa kanjani behlangene lenhlanganiso yamabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries. Umbukiso we-ZITF 2017 ukhangelele ukuvula mhla ka-28 Mabasa njalo eminye imibukiso ezabe ikhona ngesikhathi se-ZITF igoqela i-Asambeni Africa Business Tourism Expo leScholastica le-Park Print kunye le-Ultim 8 Home. Amazwe asethembise ukuthi azabe ekhona njalo embukisweni wezamabhizimusi owe-ZITF 2017 abalisa iBotswana, iBrazil, iChina, iJapan, iKenya, iMalawi, iMauritius, iMozambique, iNamibia, iPakistan, iRussia, iSouth Africa, leZambia. Izisebenzi zekampani ye-ZITF zisanda kuphenduka ekukhulumisaneni labosomabhizimisi emazweni e-Europe ngemizamo yokuvuselela kunye lokuthengisa amabhizimusi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.